Lingali chona njani mtwakaza mwuse Zimbabwe mwuse ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla zuluka ndaba lusuku lokuzalwa kukaMoyi uRobert Mugabe owayengumongameli wakwele Zimbabwe. Usuku lolu lubizwa ngokuthi Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, abanye bathi 21st February Movement. Luchoni usuku lolu ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu ngosuku lolu. Umnumzana Malaki Nkomo webandla lezana PF uthi usuku lolu luqhakathekile kakhulu.
Ilanga leli elazakala ngubana yi 21st February Movement lilanga iqhakathekile kakhulu ngokubona kwami. Liqhakathekile ngendlela ukuthi kulapha esibona khona thina sikhuthaza ukuba khona kwabatha, ngoba ilizwe lonke kungumhlaba wonke ungabona ungasafundisi abatha kumbe ungasananzi abatha kuyaba lodubo kusasa, ngoba impilo yakusasa yonke iphethwe ngabantu abatha. Ukuba labantu abatha ngoba ngazomba ngazo libasondeza eduze kwenu kwenza ukuthi bafunde ukuthi ilizwe liphathwa njani, ngoba vele abantu abakhulayo badlula. So kuzothi laba abatsha babe sebethatha bona konke okuqondane lawo, engathi okuqondane lokuqhutshwa kwelizwe. Ngibona lilanga elihle ngoba lizanza ukuthi abantu abatsha bazibone ukuthi ikusasa labo lonke awadala thina sithembele kubo. So ngaleyo ndlela lelanga fana siliqhathekise kakhulu.
Hayi, siyabonga baba Nkomo ngamazwi akho. Zilukanda basiphinde saxoxa njalo lo Njabulo Moyo usomabhizimusi, yena othi yebo usuku lolu luqhakathekile kodwa kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa. Ake sizwe amazwi kaNjabulo.
Ngale khona kuqhakathekile ukuthi ontanga yebenanga nawo lapho abanandelelwa khona. Khona uyindlela ethe ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga ukuthi isikhathi lakuthobi ontanga badinga ukuthi bathuthukise.
Sikhangela imizamo kahulumende Njabulo, ubona ngani uyasebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha na? Siyezwa ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha besithi kule Youth Empowerment Bank kanye lezinye inhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha kwele Zimbabwe. Ubona ngani uyasebenza gadalala na?
Lo onguminista okhangele ontanga sisabeminista sisithi nayalo ontanga ukuze azwisise inhlupho zabontanga. So singaqalela kulenaleli banga ukuba nomkhosi lwabantanga la siyakhangelela siyasiza ukuba nangabe extra ontanga. Okwesibili, bese sikhangela zonke inhlelo ukuze zihambe zidinga imali zidinga amabhajeti. Singakhangela amabhajeti siyakhangela nelabontanga ayilifitshane kakhulu loba yebo bayafaka ama-empowerment, bayafaka i-national youth fund, bayafaka ama-projects ma-committee asemfitshane ukubana ukuthi phathise kakhulu ikakhulu ontanga ncane la ma-projects abafithe ukuthi bawenze ngabesiya ku-empowerment aba abakhona selengenikuyo kuba lohlupho lokuthiwa yi-collateral lokukuthi ukuthi nathi ngakuphi imali wena uzibambisane ontanga bevele bengasebenzi or kambe bengabambisane. So ngokunye kwezinto ezikhathazayo yiwe injango kahulumende isayinanzelela kodwa isasesikhashana ukuthi sikulele izinga lawo ontanga lena eliyilo elikhulu kuzulu wonke waseZimbabwe.
Hayi, siyabonga Njabulo ngamazwi akho. Zulukandaba, sithanda ukubonga uNjabulo Moyo kanye lomnumzana Malaki Nkomo ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sedliwe ngumangoyi. Zulukandaba, kwanele kwanamhla. Oliver Lisayo ngeNjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.